akayisuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo, olandelela abamaqembu aphikisayo bahlukumeze bathwalisa nzima. Baningi bathechithisaka bagcwele ilizwe lonke leli bengenzi into esemthethweni kodwa kababotshwanga kabagwetshwanga. Ngakho ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. Usikhala uyadonsa ejele iminyaka yonke le, izinyanga zonke bezengelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMoblessing. Kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa uSikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayayitsho iliqiniso?
Choyo ukuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona, imbi iphindwe indlela ongakhangelelwa ukutelizweni elikhulu elithi likhululekile lilozibuse liphatha abantu ngaliyandlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga thonisiswe phakathi, ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzi wakhe, usebenzela abantu abakhe, asebenzele futhi lamalungelo abantu lalokhe aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha Ncube kulonye njalo udaba olukaMasaya obulawayo laphana eMabhuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi ye wabulawa, kodwa kukhanya ngani hayi akubambani lezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo, izathathwa ngabalutshwana abakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe. Kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyacaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitika kula muntu ozathemba, ikakhulu laba abavele emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbela amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwasebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilandelezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu bekhangela iqembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babe fair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho okukhulunywa ngamapholisa.